into eyanisayo ukuqala ukuthi intathe izindaba lezi zithole ukudla lokho esikuthole indlela eyona, ngoba okokuqala intathe izindaba zile lokho esikuthi integrity to protect. Nxa sebengabantu abahamba bethenga ongamatiki lo ongamazuka, isithunzi sabo ebantu kuZulu siyawa, njalo lokwenza kwabo umsebenzi kusuka kuchayeke ngendlela yona laba bebethola ngayo izinto ngendlela ingathi akukho emthethweni, njalo into embi kakhulu kuprofessional journalism uma ngawubeka kanjalo.
Ukuphambanisa njani ukusebenza kwentatheli izindaba lokhu Dube?
Into sibona nxa kunjalo, nxa abantu bethatha befumbathiswa izinto benikwa izipho njengalokho okwenzakaleyo, kusuka ukuthi ekubhaleni kwabo phambilinyana besuke bengasabhali ngendlela esingathi objective. Nxa sebebhala phambili ngapha sesibona bebencoma laba abantu ababe bebanike imali, bebenza abantu abebakhukhumeza ngento ezingelani lani. Njalo kukhanya akunazelela ukuthi nxa intatheli izindaba zithenge ngale indlela, zona azisabhali indaba njengoba zisenza ngazo, sebebhala besenzela ukuthi bethokozise lo umuntu oyabe ebafumbathisile.
Ungathanda ukuthini kuntathela izindaba lezi nxa zilalele manje?
Ngithanda ukuthi kibo into nxa bekwenzile lokhu into eyangisayo kakhulu, abazinuka amakhwapha nxa bengakakusebenzisi khonokhu abakuthethe khona ngale, bekubisele lapho abakuthethe khona ukwenzela ukuthi behlonipheke kwelakusasa.